Ugatsha olubona ngokondliwa kuhle kwabantwana kumanyano United Nations ole UNICEF luthi kulabantwana abafika phose izigidi ezingamachumi amabili 181 million abaphansi kweminyaka emihlanu abasola ukudla kwaneleyo njalo okwakha umzimba emazweni achiyeneyo omhlaba okugoqela eZimbabwe. Ugugwalo elwethule namuhla olilesihloko esithi Child Food Poverty, Nutrition Deprivation in Early Childhood, UNICEF ithe emhlubulweni weMpumalanga lowezansi yezwekazi leAfrika, iSomalia yiyo ekhokhelayo ngalolu dubo, ilandelwa yi-Ethiopia, yona elandelwa yiLesotho leMalawi. IZimbabwe yona ihlezi kuzinga lesihlanu. ISomalia yiyo ekhokhelayo njalo emhlabeni jikelele, ilandelwa yiGuinea, kuzobuya iGuinea-Bissau kanye leAfghanistan. UNICEF ithi izwekazi le-Asia yilo elibhekane lodubo labantwana abahlaselwe indlala abedlula izigidi ezingamachumi ayisithupha 64 million ukuthi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa abayizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa 59 million. Ngokunjalo iUNICEF ikhuthaze ohulumende bamazwe la ukuthi basungule inhlelo zokutholisa abantwana ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane ebangelwa yindlala. Ngenyanga edluleyo iUNICEF yazise ukuthi idinga imali engange 84.9 million US dollars eyokudingela uzulu weZimbabwe ukudla okugoqela abantwana abafika phose isigidi 866,000. EleZimbabwe libhekane lendlala ehlasela abantu abayizigidi eziyisiyagalolunye 9 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 ubuze uDokotela Elopis Banda ukuthi uthini ngombiko weUNICEF lo ewethule namuhla.
Umbiko lo kawungethusi ngenxa yokuthi amazwe angalakudla okwaneleyo, ingabe angalakudla okusuthisa umzimba, abantwana yiba bagcina beswela ukudla. Nxa beswela ukudla, amandla abo okulwisana le mkhuhlane ayehla, basuke bedelelwe imikhuhlane eminenginengi, okunye kuze kubaphambanisa ukuthi into yakhona ingabe isaphela impilo yonke. Udubo lolu olukhulunywa ngalo luhambelana lemango lamazwe angela kudla okwaneleyo ngezindaba ze-economy yalezo zigaba. Okwengezelela lokho yikuthi umhlaba uyatshintsha, sekule climate change, lalapho kwakuzuzakala khona ukudla sekusiba lendlala. Lokho kwengezelela udubo lolo olukhulunywa ngalo.
EZimbabwe khona ungasichaza uthini isimo sabantwana abaswela ukudla okwaneleyo njalo okwakha umzimba?
Asikwazi ngoba akuzange kuhlolisiswe ngabantu beZimbabwe ukuthi bazi ukuthi bangaki njalo bangathi, ngoba iZimbabwe ilizwe elile ndawo ezitheneyo, ezindawo zilezilimo abantwana bayasuda, ezindawo akulazulu komile abantwana bayalamba. So kakuhluzisiswa ngemfanele ukuthi kwazakala ukuthi udubo lolu lunganani, kodwa alungeza ke luswelakale. Kuloku kuswelakala kokudla indlala, lokudla ukudla okungela ma-proteins, uphongusidle uporridge njalo nje nsuku zonke, uyabusuthi kodwa umzimba unendlala. Ukudla yikho okwakha umzimba, kwakha amathambo, kwakha izinyama, kwakhe lamasotsha ayiwo asivikela emkhuhlaneni eminingi. Kungaswelakala ama-nutrients lana afaneleyo, immunity yana kasakhuli ngemfanelo, iyaqhubeka ekukhuleni kwayo. Ingaqhubeka ekukhuleni kwayo, kayisenelisi ukuvikela umntwana imkhuhlane, sedelelwa imkhuhlane njalo nje.
Yiphi leyo mkhuhlane engamhlasela?
Ikakhulu ama-infectious diseases abangela isihudo, respiratory diseases abangela ukuthi umntwana akhwehlele, ingabe abe lofuba, imkhuhlane enjalo engaba khona emntwini ongela ole poor immunity njengoba isitsho ngesikhiwa.
Umntwana dokotela esingathi uthola ukudla okwaneleyo, esingathi i-balanced diet ngesiNgisi, uyabe thola ukudla okunjani njalo mhlawumbe kangaki ngelanga?
Kuthiwa kufanele umuntu abe lokudla okune-carbohydrate. I-carbohydrate sizuza emabeleni, emabeleni esinkweni izinto ezinjengalezo empushini carbohydrate kufanele kube le fat ifat liyani ivama ukuphuma entwini ezinjengenyama kufanele kube le protein protein iyakwanisa ukuphuma enyameni but into ezinjengamaqanda nxa ekhona indlubu ungazi khona kubhalanse nje kugabaniswe le mbida layo iyaletha ama-nutritional properties ibhalanse kugabaniswe ayikhona ukuthi ukuthi umuntu udle iporiji yempuphu ekuseni wadle emini wadle ntambama uyavedlile wasuta kodwa kungela balance efunekayo
lo ngudokotela Elopis Vanda ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo owestudio 7 ekobulawayo America, be your way.